sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zehulumende, sibhale izincwadi zekukhansile, ngoba abanikazi bazonenza imoti labo bayaqhala ukubhaqwaka imanga kuhle. Njalo nxa izulu lisina sizathola ukuthi akula mashedi lapho kubhadela khona abantu. Njalo sivumelene thina ukuthi akukhulunyiswane izimoto azibuyele zona zane zazule sikhona, kodwa kube izimoto izi-good conditions ezizalandelelayo imithetho ifakwa nguhulumende. Thina as an organization kasili thina namali kakhulu i-progress eyenzakalayo elizweni, ikakhulu sikhangelele kobulawa.
Incwadi lezo zizafika nini kuhulumende ne-council, njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo?
Njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izincwadi lezi zigcumela okwanini, ngoba abantu bonke bamele lentini.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo? Okhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport?
Emgwaqweni kuyaphithizela okunokubangalisayo. Kungayangale ezisa lobhengula zethi usisiza lapha kubhashi la kohamara sifona kukuhamara isiphithiphithi kugela abantu banyathelana, ngoba i-transport kayikho, i-transport iyaswelakala okunokubangalisayo. Kuya kunobhula ngale lezi ziyakokopostal bafana akumanga kuhle, ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo kuzulu bathola abantwana balokha bahuma babebethinasinesuka sebuyele ezindizo kubuya amasufuso. I-shortage inkulu kakhulu, yikho kusikhathazeka lokhu bafana into le ezu kumele ukuthi kuqale abe maningi angaba maningi itokusetyenzwa kuhle into yangenezo abantu abathole ngosomabhizinisi laba amakhomba kancane ezisiwarithawo sikhuluma ngawo. Kodwa le msebenzi kayisekho ebantwaneni.